isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sekusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele, kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika, isikho kokuthi khona kusize uZulu. Bese sibonga-ke inkantolo ukuthi ithi bamsula laba bantu, yikho vele obekumele ukuthi ikutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezithiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni-ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye, kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho, ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu, akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga, esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye, uhulumende uluma ephozisa for kancube. Kukhona umuntu othi akuncwebe ungathi uyakhala kube nguye osegijima phambili azokumbambatha. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakhona uphehlwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simthuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.